Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-6 Ncwabakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, isigodlo sommeli uhwele Melika eZimbabwe sithi izijeziso zenotho ezetheswe umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Kudakwa Sheta Gwirei ngele Melika izolo aziphazamisi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili.
Ngibona izijeziso lezi zilungile ngoba abantu beZimbabwe sebedubekile bejeziswe ngohulumende lo.
Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethi liphakathi komkhudelwano wesigodlo sebandla eHarare ebesesithiwa sesisezandleni zikanobhala jikelele webandla uMnumzana Douglas Monzora.
Unobhala jikelele akazange wakwenza lokho, akanawo phela amandla okuvala ama-ofisi avalele abantu.
Inhlanganiso yokholo lwesiKristu eHabakuk Trust sicothoze uhulumende ngokwephula amalungelo oluntu elizweni ikakhulu edolobheni lakoBulawayo kulandela ukuqoqwa kombhikisho onkhangelelwe ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isigodlo sommeli wele Melika eZimbabwe sithi izijeziso zenotho ezetheswe umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Kudakwashe Dagwirei lenkampani yakhe yeSakunda Holdings ngele Melika izolo aziphazamisi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili, kodwa ziqondiswe kumazetheswa lenkampani yakhe. Elemelika lifakele uDagwirei izijeziso lezi lisithi ungomunye wabantu abaphatheke kumisebenzi yenkohlakalo, kanti njalo uncedisa uhulumende ukuhlukuluza uZulu lokwephula amalungelo akhe. Obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe uMnumzana Mike Pompeo uthe ilizwe lakhe alisoze ligoqe izandla lisekela uhulumende weZANU-PF esephula amalungelo oluntu. Isigodlo selemelika eZimbabwe laso sethule umbiko waso enkundleni yokuxhumana eTwitter isithi ukuthenga amathalakitha kunkampani yemelika iJohn Deere okwenziwe ngeleZimbabwe kunyanga ezisanda kwedlula kuvezwa sobala ukuthi izijeziso ezetheswa amalunga ebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla azijonganga uZulu njalo aziphazamisi inhlelo zokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili. Sengeze sathi nxa eZimbabwe lizimisele ukuhuga abatshali bemali kumele lilethe inguquko kwezombusazwe lakwezenotho ezihlupha uZulu. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana lo Dagwirei ngokwakhe ngoba uqume ucingo lwakhe. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo.
Ngibona izijeziso lezi zilungile ngoba abantu beZimbabwe sebedubekile bejeziswe ngohulumende lo, beswela ezompilakahle, beswela imisebenzi. Abaningi nje khathesi ngemva kwamhlaka 31 babotshwa, batshaywa, kwanyathezwa amalungelo abantu. And sithole ukuthi iZANU-PF ithole uncedo olukhulu sibili ebantwini abanjengoTagwirei. So izijeziso lezi zilungile sibili. Yiba sebezinxusele izijeziso. Ngeke ngathi izijeziso lezi zivela eAmerica, ngathi yiba bazinxusele izijeziso ngenxa yokuthi labo sebejezise abantu beZimbabwe kakhulu sibili ngendlela engaqondanga, ngendlela etshengisa unganakekeli uZulu waseZimbabwe.
uTagwirei ungumuntu owaziwa ngokusekela ibandla leZANU-PF ngemali, ukusekela ababusayo ngemali lokunye okutshiyeneyo. Ubona ukufakwa kwakhe kuluhlu lwezijeziso lenkampani yakhe yesakunda kuphazamisa njani indlela aphathisa ngayo iZANU PF?
Ngibona ngazani izijeziso lezi ziza kuma nje emimthambo yezimali enceda iZANU PF kuzaba nzimela sibili ezintweni eziningi iloba belama parastatals njalo kodwa bona kuzaba kuzaba nzimela sibili besimisa lamazwe ase-Africa njalo afake ezinye izijeziso ngoba abantu laba abanye kumele sibili bejeziswe ngenxa yokuqamula kwephula amalungelo abantu ngenxa yokulimaza abantu baseZimbabwe uma befuna ukutshengisela lanxa befuna ukumela amalungelo abo. So ngibona sibili izijeziso lezi zilungile ngoba abantu beZimbabwe sebejeziswe kakhulu nguhulumende njalo ngibona ukuthi njengoba imithambo le isimlutshwana njengoba abantu laba abanjengoThagwere kuyiba basekela iZANU PF sisiye phambili kungaba nzima ukubana iZANU PF ithole imali ayithola endulo kodwa lokho kulama-parastatals lokho kulamathenda achiyeneyo sesibona abaningi sebe-benefitile through into ze-corruption lokuxhwala so bazazama ezinye indlela ukuthi bebe le mimithambo yomnotho kodwa la bantu lamele bedinga amaqhinga bekele ukuthenga emashop abo bekele ukuthenga impahla zabantu abangabancindezeli labangabahuquluzi bomnotho welizwe.
Umnumzana Dumisane Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje umanyano wamazwe womhlaba owe-United Nations usukhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe ilungelo likaZulu ikakhulu ilungelo lokuhlangana kumbe ukukhuluma okusenhliziyweni kaZulu. Ibandla le-MDCT lilandule imbiko ethi liphakathi komqhudelwano wesigodlo sebandla eHarare ebesesithiwa sesisezandleni zikanobhala jikelele wobandla uMnumzana Douglas Monzora. Imbiko le eyethulwe ngamaphephandaba obulembu be-intanethi ibisithi uMonzora ubesevimbe amahofisi la esithi umkhokheli webandla leli uNkosazana Thokozani Khuphe lenye inkokheli bebengasavunyelwa ukungena emahofisini la. Elimbiko ibisithi njalo kulokungezwani kuleli bandla okubangelwa yikubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Khaliphani Phugeni olandule konke lokhu.
Ngiyabonga msakazi, ngibulise nabalaleli emakhaya. Hayi, sikubonile ngempela abezindaba bebhala into engekhoyo. Unobhala jikelela akazange wakwenza lokho, akanawo phela amandla okuvala ama-ofisi avalele abantu. Ibandla liphethwe ngumama uKhuphe okwamanje, nguye u-acting president. Uzokhumbula ukuthi omunye wama-MPs wethu kuthiwa ubanjwe i-COVID, nomunye wama-members ethu usuke washonelwa isihlobo sakhe seduze kakhulu, kwase kungathi ukucatshangelwa indaba ye-COVID. So mama uKhuphe wasethi kungcono kuvalwa ama-office abantu beye ku-self-isolation for amaviki amabili. Ngikhuluma nawe nje udokotela ube ku-self-isolation, uyiqedile namhlanje 2 weeks yakhe iphelile, izowavula kama-office ngemva kokuthi abantu beku-self-isolation for 2 weeks. Uzobona-ke uzokusetshenzwa. So bebantu bebesebenzela emakhaya bonke ngenxa yendaba ye-self-isolation. Hhayi, akula nto enjalo efana nale abayikhulumayo. Ibandla lethu libandla elisebenzisana kamnandi. Ngiyafisa nje ngenye imini ngake ngibize abezindaba bake bezosijoyina ku-standing committee babone ukuthi sisebenza kamnandi kanjani. Asinabo lobu budlwangudlwangu labantu abangontando ayiphikiswa njengendlela abezindaba abafuna ukukhuluma ngakhona. Hhayi, umama uKhuphe uyiphethe esidukwini.
Sesike sezwa ukubana kungani kuloku phoselana aqatha kubandla kudaba lokubandlululana ngemhlobo i-tribalism, kuhamba njani kulokungezwani yini ngomhlobo?
Lolu daba lokuchasana ngokuhlanga hayi luvelile ngempela ukubona ngikhuluma nomunye wezindaba na kulokho abakubiza bethi Facebook kube khona umunye wezisebenzi ubethe nicoxa lomngane wakho omunye la ongaziphathanga kahle njengaye wazethi umngane wakhe lona wase waveza ke lana ma-chat imabi ngempela chaqisa umzimba kodwa sizohlala njenge-standing committee ngolwesihlanu sithi ukufakelwa amehlo fakele izibuko loludaba angikhulume nawe ke msakazi ngolwesihlanu ngikunike impendulo ukuthi standing committee sibheke kanjani le ndaba hhayi indaba ye-tribalism imihlangano thi uqala sawuqala nje ukuthi silwisane ne-tribalism so umuntu obonisa ukuba tribal enhlanganweni yethu akula ndawo for loo muntu
umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo yezokholo lwesiKristu eHabakuk Trust sichothoze uhulumende ngokwephula amalungelo oluntu elizweni ikakhulu edolobheni lakoBulawayo kulandela ukuqoqwa kokutshengisela ukukhangelelwe ngeviki edluleyo. Inhlanganiso le ithi abantu abahlukuluzwa babalisa unkosikazi Otilius Banda, umnumzana Dawanda Mujehiwa, lo Takunda Madzana, labanye abaninginingi. Lokhu kulandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa wakuthi uhulumende uzaqhubeka elondoloza ukuthula ngokubopha abamabandla aphikisayo labanye athe ngabahlamuki ngoba kuyibo abawisa umnotho welizwe ngezenzo zabo. Isiphathamandla salinhlanganiso eHabakuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
So i press statement njengazulu wonke goqela izizukulwane ngoba citizens goqela ama government institutions ama independent commissions kulamanye ama initiatives enziwa iZimbabwe Council of Churches Evangelical Fellowship of Zimbabwe le heads of Christian denominations lapha abakhulumisana khona lo hulumende labanye abantu ngezinto ezifananayo kodwa le press statement nje ukuze umhlaba wazi ubana iHabakuk Trust iningathi mayelana lokwephula kwamalungelo abantu okwesibili nxa siqathanisa sikhangela izabelo ezichiyeneyo abantu abathunjwayo bachaywa sithola ukuthi koBulawayo inani labantu abathunjwayo bachaywa bathotshwa baningi nxa siqathanisa lezinye indawo ye ababotshiweyo ngabebe baningi sibili kwezindawo njengase Harare lezinye indawo eMaswingo and so forth kodwa sithola ukubana abantu abangenela ezindlini baningi kakhulu koBulawayo abantu abangenela ezindlini kungani ngamasela basika up to 8 or 9 baningi ngapha koBulawayo nxa siqathanisa lezinye indawo siye kuliqiniso lokhu sesakunanzelela ukuthi sonke isikhathi uma kulokutshengisela kubotshwa abantu abaningi koBulawayo hayo nxa siqathanisa lezinye indawo kodwa khathesi sithola ukuthi ye sibili amanani angikhona ngani ayalingana nxa sigayela abantu ababotshiweyo kodwa abantu abahlukuluze ngendlela engafanele bathunjwa bachaywa baningi koBulawayo.
Liyamanyana labanye yini ukuthi lichothoze lokhu okwenzakala?
Sisebenza le Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches, njalo siyasekela imizamo ye Heads of Christian Denominations. Ngoba thina si-organization eyodwa encinyane kodwa kulenhlanganiso eziningi ezinkulu zesiKristu ezigoqela zona lezi inhlanganiso. So sisebenza le nhlanganiso eziningi asisekeli ibandla lombusazwe kodwa sisekela iJustice.
Lo ngumnumzana Dumisani Nkomo umqondisi wenhlanganiso yokholo lwesiKristu elwela ilungelo loluntu iHabakuk Trust ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlangano weStudio 7 ekwaBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet le newzimbabwe.com lithi intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo. Amafutha epetulo aseyi $93.15 esuka ku $71.62 ilitha linye. Kuthi ilitha linye ledizili seliyi $83.36 lisuka ku $62.77. Iphephandaba leHerald lithi kulezisebenzi zebandla leZanu PF ezeofisini yebandlaleli eHarare ezingamashumi amabili lasithupha 26 ezitholakale zinegcikwane lecoronavirus. Leli bandla lithi lokhu kuvele ngemva kokuhlola izisebenzi ezedlula ikhulu lamashumi amahlanu lane 154 ukuthi zinegcikwane leli kumbe hatshi. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu umlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabiza abasakazi beStudio 7 uNcube okhuluma. Kanti kahle kahle cela lisibuzele bona banabo bezomvikela umkhokheli wabo limfonele limbuze ukuthi abantu babotshela ukuthi waye besithi abafuni ukusela or abafuni inkohlakalo or babotshelwa ini ukuthi bangakhulumi ukuthi inkohlakalo abayifuni. Ake ephendule kahle lapho simuzwe kahle ukuthi yena uthumela amasosha ukuthi abophe abantu ukuthi benzeni abantu. Ungawubophela abantu ukuthi waye besithi abafuni ukusela, wena ufuna ukusela ugcwele kube khatha masela la njani ke so befuna sibe phela manje sokumele kubulawane phela mabe senza kanje
njani umsakazi igama uNkero ngokomoyo ngingakutsho nje kuphela ukuthi hey kubuhlungu kakhulu ukuthi khona abantu nxa besithi bayazwakalisa ubuhlungu ngempilo ababuphilayo ezweni bese betshaywa ngamasotsha okungabantu okumele ukuthi bebeyaziso ayi kunzima kakhulu ukuphila kulelanizwe kunzima kakhulu.
Ngiyabibingelela mina ngu-Alec Nyathi. Kuyamangaza lokhu impela ukuthi abezomvikela bebophe abantu. Thina sazi umsebenzi wabezomvikela kuyivikela ilizwe ezitheni zangaphandle. Then amapholisa yiwo alondoloza ezomthetho. Kuyamangalisa lokhu, asikwazi ukuthi iZimbabwe ikuyiphi iplanethi lapho engenandaba namalungelo abantu, engenandaba nempilo zabantu bona kwabo nje. Igavumenti yaseZimbabwe lendaba nayo kuphela bangasutha bona balulame bona konke kuright. Abalandaba nabantu kunzima kakhulu into eseZimbabwe iyethusa iyesabisa ngoba phakathi kwamazwe wonke iZimbabwe uphuma phambili la eAfrika.
Sanibonani bantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo? Hayi bantu bakithi siyabona ilizwe se iZimbabwe isikwesinye isimo amgalo wayingcono kakhulu kunalokho esikubonayo lokho. Yazi umnankabha uyayangisa enje umnankabha kwakuqala uyazi vele ukuthi abantu abamfuni abantu bayamdlonda abantu bayaminyanya ngendlela nje abantu asebephiliswa ngakhona ufuna ukubhidlize ibandla le-MVC still uyehluleka. Mnankabha umnankabha ukhube ngangomuntu ofundileyo kube le mali abhizi ngayo eyamakhomishini esenza lezinto ezingabonakaliyo ukuthi yenzani kube ngayiyo imali yokuthengela abantu ukudla. Ukusaba umkhuhlane kuyeza kuphela abantu vele still bazobulalelwa yiZanu PF. Umkhuhlane lo maybe sekungenzeka uqanjela umanga kuthi abantu uyakhuphuka uyakhuphuka kanti abantu bathekwa ngani ngoba imali yonke bayitshontsha bayehluleka akula zinto zokuvikela lo mkhuhlane abantu bazibulalelwa yindlala ngapho abantu bavalela izindlini kanti uthi abantu baphile ngani ukudla bakuthele ngani elizweni kungena mali kusobala vele abantu bakithi ilizwe leZimbabwe ngeke lisalunga angeke lilunge ilizwe liya livele seliphelile. Abantwana beZimbabwe phela lokuyangisa njalo kuzwisa usizi mani ukuthi abantu bazahlala behlupheka njalo nje kuze kube nini behlukizwa ngumnankabha amakhehla lasegugile la.
Salibonani wasikazi wam Studio 7 igama lam uNtonjana Ndlovu ngokubuya
mambo yenkaya egonya basakazi bami mina kakhulu ngihlala ndilapha egolo kwamanje isituation ikakhulu ngathi simo sisekhaya asijabulisi neze suka sisikhumbuze izinto esisitshelwa ngabadwa ninto yaze sizibona isikhathi sikankomo sikamgabe and njalo manje lokho esikubonayo mbona kuwesi ngoba ngathiwa kubhekisisa lo muntu usenothi ngifuna ukufa bakhawulisile bethi bengcwaba kodwa lami mbakhawulisile kakhulu njengemandebeleyo madobe sokuyilokhu akuthi kuyathunjwa olukhume ngezansi usesaba sokusemenisa egugrawundi ongakuthi siyasina nkululeko elizweni sibe sezuzithi kathi manje sokhululeka nini thina nje amazimbabwe
singathi sobukuwe wena ofakwe impama uthi lawo ubisela ngaziphi indlela ngoba siyimpile kuba kwenta abantu bathathwa bethotshwa belinyazwa kuthenga njaninjani sobukuwe wena ukuthi ubisela ngaziphi indlela ngoba yimpi phela lodwa lawe nxa ekutshaya ukutshayaza kugade phezulu yiumbono wami engilawo singakhuluma sithini sithini sicine sesisola leredio yethu kudayela ncedo istudio seven waphumba ukukhuluma ngelampumela kodwa thina siyithi esingelampumela ngoba le yimpi ayisadingi ukuthi ukhuluma sidingi i-action ukuthi njengoba sokufaka ukuzibhakela wena wenzayo
halo msakazi halo msakazi seyizwa imbono yabantu bayithumela bafake imibono etshiyetshiyeneyo langemicijo etshiyetshiyeneyo lapha kustudio seven ku-v o a ndebele bathi mina lo mbuzo nangombono njalo kwizihloko zakithi esizweni sikamthwakazi sizathi siyavota khonapha eduze 2023 abantu bonaba iphathe ebusayo bazaqala ukufaka imali befuga abantu bekhohlisa abantu abanye bethu bazakhohlakala sizakhohlakala siphinde siwuvotele umbuso wona lo okhona ubuyele uzathola ukuthi kunabanye abantu bethu abathi sebekhothisiwe okuncane bewukhankasele wona lo mbuso sebekhohlwe konke khonokhu inhlupho esibhekana la obabone sebekhankasela wona lo mbuso begijima bekhampena besenza lokhu lalokhu begqoka le ngezikhipha zabo sikubonile eminyakeni odluleyo ubani lobani besazi ukuthi umgabe usebenza la enalo upresident wokuthi kodwa kuthe wathatha baguqula wathatha umbuso bakwasithuthuna sakubona sikhandile kuma-election abaningi bethu bezemkhankasela yenalubaba bemkhankasela sisenza lokhu lalokhu ngithi kini zihlobo labangane labazala badala kasihlaleleni endaweni eyodwa sihlaleleni ethembeni hlukaneni lezinto zonezo siyekele into zokukhankasela abantu laba bazasiceda du koke sibavotela sisenza lokhu lalokhu manta gobnawa
balibonani basakazi ngoba studio 7 ngumsima ngalo ukhulumayo seplantry siyabonga ukuyethulela thina izindaba ezenzakala eZimbabwe ngokuhlala ngihlala lapha eCresta hayi into ezenzakala eZimbabwe ubuhlungu straight abantu baphila nzima ngathi bahama foreigner kodwa izwe kungelabo hayi kubuhlungu nje hayi siyabonga basakazi ngokusiyethulela izindaba zonke ezenzakala eZimbabwe siyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika, kuneziphathamandla zebandla lama-Republicans ezibikwa zilwisa ukuthi umhlabeleli womculo we-rap uKanye West abe kuluhlu lwabazancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe leMelika. UWest wazisa ukuthi ufuna ukuncintisa kunyanga ezilutshwane ezedluleyo kodwa isikhathi sasesedlule sokuthi angene kuluhlu lwabazancintisa. Kodwa iziphathamandla zebandla lama-Republicans zibikwa zifuna ukuthi uWest onsundu angene kukhetho ukuze athathele umnumzana Joe Biden abavoti abensundu abakhanya bemsekela ngobunengi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika uChristina Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngokhetho oluzayo.
Kulabo mama asebephakanyisiwe abaqanjwa amabizo abo ukhanya ngani njengokusitsho nje ukuthi uKamala Harris uyokhanya ngani uphezulu. Mina ngibona ngani uKamala Harris ufanele lo msebenzi ngoba uBiden ube wabakhona phakathi eWhite House uyakwazi ukuthi upresident kumele enzeni. Kodwa nxa sikhangela ngokuthi ezomthetho like ukuthi imithetho nje umongameli lo khona lo attorney general wathi sebevuthuze kanjani sebejinjile izinto zinengakhulu izinto ezilobutsotsi phakathi. UKamala Harris njengomuntu owake waba oligqwetha olezolwazi ngalezi zinto kakhulu siyakubona vele la ngendlela abuza ngayo ukuthi ezomthetho uzikhaliphele mana ngani kuza kwenza ukuthi kube ngumbuso oqinileyo ngoba uBiden uyabe lo muntu azakweyama kuye ngezomthetho ukuthi lapha kumele senzeni lapha kuyini okumele sikuhlolisise sikucazulule njengoba lokho sokwasowoniwa ngumuntu lo obekhona lo uAttorney General wakhe singakulungisisa kanjani. I think ungakhangela ukuthi uTrump University yena ungumkhokheli we-law and order. I think ukuba umkhokheli kwakhe we-law and order kubhidlizile endleleni yokuthi kwakhe. So kufunakala umuntu njengoKamala Harris ozaphenduka laye azelungisisa lapho kudiliswe khona.
Wena ngokubona kwakho ubona ungani uzanqoba na umongameli Trump ikakhulu nxa sikhangele indlela aphethe ngayo udaba lwe-coronavirus? Lanqabe bomutsho yena ukubana kwezenotho ube uvusile kakhulu umnotho welizwe imisebenzi yabaminingi ukuthi uzanqoba na.
Ukhetho luzayo luza kuba nzima kakhulu kumkhokheli okhona. Angawina i-election ngenxa ukuthi bakhona abanye abantu abambona elobe senza ukuthi i-economy ye wayeyizamile kodwa ayikhona ukusuthisa wonke umuntu kwakusuthisa abantu bakhe ikakhulu abamabhizimusi abayenzela ama-tax cards labanye bonke even imisebenzi ibikhona kodwa abantu bebelokhu behola imali ephansi ngenxa yokuthi uTrump even engazabe elungisa i-economy ube ngavuma ukuthi abantu bakhwezele imali bebencindezela ama-unions lawa amela abantu ukuthi abantu kubonakala ukuthi iholo abaliholayo lingana yini lesisekelo sokuthi uhlala kuleyo ndawo kumbe ukubhadala irenti kunjani. Ube ilungisile i-economy for o-businessmen watshintsha njengoba ngengakhuluma nje imithetho ukuthi isisebenzi even imisebenzi ibikhona kodwa besihlukuluzekile besingaphathekanga ngenxa yokuthi i-economy leyade ilungisela yena ube ilungisela labaqhatshi labangani bakhaba le mali. Angawina njalo kodwa kuza kuba nzima ngoba kathi sekhangelane le economy engasahambiyo kuhle le coronavirus lezinye izinto zakhe ezinyazenzileyo nje ezilobutsotsi phakathi kumenemene. Abantu bayananzelela evotelwe omnyaka wokuqala ekwina ngo-2016 abantu babengazazi izenzo zakhe mbona ngani kathesi kuse abantu sebezibonile izenzo zakhe labantu sebediniwe ngengungu ehlala ikhala. Angithi abantu bathi kona nxa ingungu isikhala kakhulu sizadabuka leyi iyakhala sibili lezi nsuku kunzima ngibona ngani kwesinye isikhathi la uyazibona ukuthi umbuso ungambalekela. Angawina but angiboni.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Kwibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Isigodlo sommeli welemelika eZimbabwe sithi izijeziso zenotho ezetheswe umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Kudakwashe Tagwirei izolo aziphazamise ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili. Ibandla le-MTCT lilandula imbiko ethi liphakathi komqhudelwano wesigodlo sebandla eHarare ebese sithiwa sesisezandleni sikanobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.